Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 10 kuNkwenkwezi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Indodana yomphathintambo wezabesifazana uNeville Mutswanga uzalala isitokisini ngempela sonto ngemva kokuncitshwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso.
Akona kungelinye ilizwe sibile ngani esakaniphile nje yenzo zibanjwa ngendlela yeRayit. Uma uyise lonina ngabe vele ngabantu asebe-resignile.
Umanyano we-United Nations wethula isicelo sokudingela eleZimbabwe imali engamadola adlula amakhulu amane $429. Eyokuphathisa 1000 yokuphathisa abantu abeZimbabwe abayizigidi ezintathu 3.1 million ngokudla.
Inhlangothi ezitshiyetshiyeneyo eze e-technology, iRussia iyalida iphambili ikhompyutha lama-countries anjengabo-China, ikhompyutha lama-countries anjengabo-United States of America.
LeZimbabwe ngelinye lamazwe omhlaba elivese ukuba lisekela ele-Russia kumpi yalo lele-Ukraine osekuvuselele ubudlelwano bamazwe lawo mabili. LeZimbabwe lamukela njalo indlela lemikhuba yakwele-Russia. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umnumzana Neville Mutswanga oyindodana yesikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Christopher Mutswanga lonkosikazi wakhe uMonica ongumphathintambo kahulumende obona ngezabesifazana umiswe phambi komthethwandaba kamantshe lamhla isethiswa icala lokusebenzisa imali ngokungekho emthethweni labanye bakhe ababili omnumzana Elias Majachi loSimbarashethi Chingana bakhangelelwe ukuphindela njalo kulumthethwandaba ngomvulo ukuzocela ukukhululwa ngemali yesibambiso yebail njengoba bevalelwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izemithetho umnumzana Ngqobani Sithole.
Ama-bail conditions yinto evamile ukuthi sali khona njalo every other person oyaziwayo even elecala elinjani is entitled to bail. Ngesilungu bakufaka bathi bona i-pre-trial incarceration is undesirable. Kodwa into esesiyinanzelele ukuthi nje kunabantu ababotshiweyo bebotshelwa amacalana lawo bonke bafakwe phakathi. Ukuthi kungafakelwani phakathi yinto nje esetha i-president erong. Ukuthi lo ujaha lo ngumuntu umntakamtsanga uvalelwe, well not we are not going to look at personality. We are simply saying ukuthi icala lonela lifeyisayo njengabanye bonke shoni ukubavalelwa bancitshe ibail. I think so we act of desperation kahulumente asiyedobotshela icala leli. I am aware ukuthi kulabanye abantu ababotshiweyo njalo into engani iyethusa ukuthi bona lamacala ukuthi sisebenzisa ngamacala ukuthi wasibile umuntu osevalelela ancitshe ibail into engavamanga, into engajayelekanga. Kodwa njengoba sekunjalo nxa benobufakazi akuzaba ngamhlophe ngoba vele sesikujayele nje ukuthi kuyaqala kwani kunjalo kugcine sesigelezele ngasifudlane sesikhohlela ngakho.
Kodwa khonokhu ukuthi indodana yabomthwangwa ibotshwe labanye kungaletha umthelela yini ongayenza ukuthi engasaphathwa njengendodana yesiphathamandla sikahulumende?
Akona kungelinye ilizwe sibile ngani esakaniphile nje yenzo zibanjwa ngendlela eRayit. Uma uyise lonina ngabe vele ngabantu asebe-resignile ngoba i-ifakhona it's grave ukuthi iziphathamandla zikahulumende zinabantwana abayibo abaphambanisa ama-government policies yinto engamanga kuhle. Kodwa njengoba lapha kusegangeni lezothandilo into nje kakhulu inyedlule. Kodwa khonokho nje ukuthi ujaha yena lowo usezithole esesimeni sonesa yiso sona kuye-dent kubazali bakhe abayibo abangama-policy makers eZimbabwe.
Lo umnumzana Ngqobani Sithole ingcwethi ecubungula izemithetho esixoxela icingweni ekobulawayo. Umanyano we United Nations usiyethulele isicelo sokudingela eZimbabwe imali engamadola edlula izigidi ezingamakhulu amane $429 million yokuphathisa abantu abayizigidi ezintathu $3.21 million ngokudla. Embikweni owethulwe yilinhlanganiso, isicelo lesi sisithi indlala yalonyaka ayikaze ibonakale kuminyaka engamachumi amane edluleyo. Omela linhlanganiso yeZimbabwe umnumzana Edward Callan uthi abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa badinga uncedo lokudla, kodwa abangu 3.1 million yibo abafuna lolu ncedo ngokuphuthuma. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla okhokhele umngcwabo kamnumzana Ezekiel Tobias Musiyi wachawunoyita emathuneni eHeroes Acre eHarare, lapho achaze umoyi njengomuntu owayele nhlonipho njalo wachasisa kabanzi ngobudlelwano bakhe labanye abalwa kumpi yenkululeko. Wakhuthaza abatsha ukuthi belandele isibonelo sakhe belondoloze uzibuse. Umnumzana Chawunoyita ubhobhele emzini wakhe eHarare ngemva kokugula kwesikhathi eside eseleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu i-65, wasenikezwa inhlonipho yokuthi liqhawe lesizwe. Ukuhlandla lohlelo lwethu lwendaba eziphathelane lenkohlakalo yezwekazi le-Afrika eleNigeria liphakathi kokulwisana lomkhuba wokuqilibezela kukhetho okuqakathekileyo embusweni wentando kazulu wezwekazi le-Afrika. Ngemva kokhetho olwaba lokuxokozela ngo-2023, ilizwe leli libophe abasolwa labavulela amacala. Untungameli Nkomo Studio 7 usethulela udaba olulandelayo olulotshwe ngu-Emeka Gibson we-VOA ese-Abuja kwele Nigeria.
Kunyathelo elibaluleke kakhulu, abantu abangamakhulu phose amavili 196 sebethonisiswa phezu kwamacala aphathelane lokhetho. Inhlanganiso ye-Nigerian Bar Association ibambisane le-Independent National Election Commission ziqale ukuthonisa amacala emithethwandaba mhlaka 4 ngenyanga edluleyo, ziqinisekisa ukuthi lelo lizwe lizimisele ukulwisana lenkohlakalo kumbe ukuqilibezela kwezokhetho. Iziphathamandla zekhomishini yezokhetho nezinye zabantu ababotshwayo abaphambi kwemithethwandaba. Izizalwane zaseNigeria ziya kuncoma kakhulu lokhu. Omunye wabajabulayo nguStephen John.
Ukuze sihlanze uhlelo lwethu lokhetho, kulesidingo sokuthi labo abephula umthetho ngesikhathi sokhetho bathonisiswe ukuze babe yisibonelo kwabanye abangafuna ukuhamba ngendlela efanayo.
Ukuqilibezela kwezokhetho sokulesikhathi kusenzakala eNigeria osokuphazamise kakhulu umbuso wentando kaZulu. Yikho abantu balelo lizwe abafana lo Igwe Friday velokhe bethandabuza.
In a country like Nigeria,
ungahambisa udaba ludlalela oluphathelane lokhetho emthethwandaba aluyindawo.
Ngokwakuqala ukuthi ele Nigeria lithonisise abasolwa abetheswa amacala okwephula imithetho yokhetho, lanxa nje lokho bekuvele kukhona kusisekelo sombuso welizwe i-Constitution. Inhlanganiso ye-Nigerian Bar Association icebisa ikhomishini yezokhetho ngaphandle kwempadalo ukuze zonke izephulamthetho zifunyanwe zilecala. Phakathi kwamacala avulwe ngamapolisa kwele Nigeria edlula amakhulu amabili 215 nyakenye, aphansi kancane kwenani leli 197 kwakungamacala aphathelane lokhetho. amacala wonke lawa achitshiswa imithethwandaba ejwayelekileyo ngoba akukabunjwa ikhomishini ezimeleyo ekhangelane lamacala okhetho kuphela. Ingcwethi kwezokhetho lezombusazwe uJide Ojo uthi ukungenela kwabosopolitiki kuphazamisa kakhulu ukuthoniswa kwamacala alolu hlobo.
But let's not be too optimistic. This characters
masingabile themba kakhulu. Abezombusazwe yibo abaphehla amacala okhetho, ngakho abajahanga ukubumba imithetho eqinileyo kumbe ukusungula ikhomishini ezimeleyo ezaphatha amacala okhetho, ngoba lokho kufana lokuzidubula enyaweni. Abazimiselanga ukuyisungula likhomishini ngokusemthethweni.
Kulamacala amanengi adalwayo ngesikhathi sokhetho olwedluleyo okugoqela elokwethusela abantu abavotayo ukuthenga amavoti kanye lodlakela. E-Nigeria, akula mthetho ophoqa ukuthi amacala aphathelane lokhetho kumele achutshiswe phakathi kwesikhathi esinganani, okuyinto etshiyana lesikhathi sokuxazulula ukudonselana phezu kwempumela esihleliweyo. Lokhu kudala ukuba amacala okhetho athathe inyanga ezinengi kumbe iminyaka esathoniswa. Lanxa ukuthethwa kwamacala kuqhubeka ezinkantolo, u-Ojo uthi kubalulekile ukuthi kuqedwe umkhuba wokungajezisi izephulamthetho ukuze abantu babe lethemba kukhetho lweNigeria.
Kumele kube lokuvumelana ukuze siqede udaba lamacala okhetho. Akusivezi njengabantu abaphucukileyo lokhu, kuphazamisa umbuso okhululekileyo.
Njengelizwe elilabantu abanengi ukwedlula amazwe wonke asezwekazi le-Afrika, ubuqotho bokhetho lwaseNigeria bubaluleke kakhulu. Umthetho Electoral Act oguqulwe ngo-2022 ucande indlela yokulandelwa komthetho lokwenziwa kwezinto sobala okupha ithemba lokuthi sokungaba lokhetho olusuthisayo kwele Nigeria. Kambe engakufeza yini lokhu uhulumende walelo lizwe? Impendulo ilakho ukutholakala kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngomnyaka ka-2027 ngoNhlolanja. Udaba lolu lwethulwe ngesiNgisi nguGibson Emeka owe-VOA News ese-Abuja kule Nigeria, lwahumushwa yimi uNtungameli Nkomo we-VOA Studio 7.
EleZimbabwe ngelinye lamazwe omhlaba eseliveze ukuba lisekela eleRussia kumpi yalo leleUkraine osekuvuselele ubudlelwano bamazwe lawo mabili. EleZimbabwe lamukela njalo indlela lemikhuba yakweleRussia. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uzwekazi leAfrika, eleZimbabwe kanye lamazwe abalisa iBurkina Faso leMali yiwo avota esekela eleRussia kumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Ngakho ke eleRussia seliphathise eleZimbabwe ngendlela ezitshiyeneyo ezigoqela ukunikeza ilizwe amabele lendizamtshina zohlobo lwama-helicopter lolunye uncedo olutshiyeneyo. Kulabantu abafika amakhulu ayisithupha 600 asebeza kuqala ukufunda ulimi lwesiRussia ekolishini le-University of Zimbabwe. Kulabanye njalo abafunda lolu ulimi ekulenjini kungenambadalo. Abanye baya kusola lokhu besithi kufana lesikhathi sombuso wabahuquluzi benotho ababefundisa uZulu isiNgisi ukuze bagqilazwe lula. Kodwa abebandla elibusayo lezinye ingcwethi bathi eleRussia lifuna ukuba eleZimbabwe lisebenzise ulimi lwalo ukuze amazela enelise ukuqhuba amabhizimusi lula. okhokhela ikolishi le-University of Zimbabwe uSkhwitha Mfundo Pho Mafumo utshele iStudio 7 ukuba ubudlelwano phakathi kwele Zimbabwe le-Russia kusezingeni eliphezulu esithi abantwana sebefunda ulimi lwe-Russia.
I-University yeZimbabwe isinikelane izivumelwano lama-University aweRussia, Belarus lamanye amazwe.
Amazwi la aqiniswe ngummeli weRussia kuleli umnumzana Nikolaya Krasnikov othi eleRussia liqakathekisa ubudlelwano leZimbabwe ngesikhathi impi yalo leUkraine ivutha amalangabi.
Sifuna ukuba sisebenze sonke endaweni ezehlukeneyo. Yiza kuya e-University of Zimbabwe lapho sifuna ukufunda kwendimi zeRussia.
Ingcwethi kundaba zobudlelwano bamazwe osebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekizela Gumbo uthi eleRussia likhangele eleZimbabwe njengomngane, njalo ubungane lobu kuyabonakala kundaba zamasiko.
Kodwa kathesi nje lesi sikhangele ngayo isikhathi esikiso kathesi amazwe la makhulu la kuthiwa ama-P5 ama-superpowers laba balwisana basemncintiswaneni okubutha amazwe amancane ebengaphansi kwamaphiko.
Ingcwethi esebenza ngokundaba zokuzwelana kwamazwe ephansi kwenhlanganiso ye-Leaders for Africa Network ngumnumzana Thedi Ncube yesizwe imbono yakhe.
Kubalulekile kakhulu ukuthi abafundi beZimbabwe bafunde ukukhuluma isiRussian, ngoba ungakhangela iRussia ngumngane omkhulu leZimbabwe. IRussia isincedise kakhulu endaweni eziningi, but ungakhangela iRussia namuhla, iRussia iyalida in terms of izinto ezinjengabo technology, robotics. Ukhangele nje inhlangothi ezijiyejiyeneyo ezetechnology.
Uhulumende uthi kuqakathekile ubudlelwano lamanye amazwe afana leRussia lanxa kulempi. Lokhu kuthiwe isiphathamandla sikahulumende ukundaba zokwethulwa kwembiko umnumzana Richard Mahomva.
Esikubonayo ukuthi iZimbabwe iqhubeka isiba lempumelelo phezu kwakho konke okungabe kuhlelwe umbiko wabawethu le lamhla ukho mutsha.
Omunye ofunda ekolishini le-University of Zimbabwe uSikholiwe Ndlovu uthi ukufunda ngolimi lweRussia wamncedisa ukuze enelise ukwenza ibhizimusi.
Ukufunda ulimi lwamanye amazwe kuqakathekile kakhulu, ngoba kuyancedisa ukuvula amathuba emsebenzi nxa ilizwe lelo olilolimi osulufundile kungaba nemsebenzi khona, kulula ukuthi uthole ukusebenza. Okwesibili ukuthi kuyancedisa nxa ungumuntu ovakatshileyo kuleyo ndawo, uyakusenelisa ukuxoxisana labantu kuyonaleyo ndawo, uxoxisana labantu kuyasiza.
Malutshwane kakhulu amazwe asekela eleRussia ngesikhathi sempi yenkululeko. ELeRussia laphathisa kakhulu amabutho eviyo leZipra ekulwisaneni namabutho abahuquluzi benotho. Ngimele iStudio 7 niseHarare, ngimnandolozi Ndlovu.
Weziphathelane leMelika, untombazana okuthiwa wafumbathiswa umnumzana Donald Trump ukuthi angavezi ukuthi waya ocansini laywe, uStormy Daniels uze wagqiba ubufakazi izolo amagqotha kamnumzana Trump esithi udaba lwakhe luyaguquka kusukela lapho aqala ukulwethula khona ngomnyaka ka-2020. Kodwa yena uDaniels ulandule lokho waveza okwenzakala ocansini okubanele ukuthi uMahluli amkhuze. Lokho kubangelikele ukuthi akhuzwe. Ezinye ingcwethi zomthetho zithi uDaniels usegxegisele licala ngobufakazi bakhe, okuzabangela ukuthi idale lama-jurors lithole uNomzana Trump engelacala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Tim Muringayi.
Hayi, engubonayo wakathese ekomthethanzwako kwakanumzana Donald Trump ukuthi uzaphuma yini mbeni uzaphumelela kwindaba leyi, hayi, it depends ngokuthi i-prosecution layo izacaca kuhle yini indaba zabo ezokumaccusa ngokufaka imali efakela uStormy Daniels through uloya wakhe, igqwetha lakhe uMr. Mr. Cohen. Okwaka tesi sibone ngantwa i 50-50 indaba yangkhona ngoba lokho bekhuluma ngezindaba eziningi kodwa abakasitshengisi ukuthi icala owaliyenza lona yini ukuthi bamhambise oba bambone ewe eguilty ngendaba yona le.
Yena umnumzana Donald Trump uthi udaba lona lolo emthethwandaba solubangele ukuthi athole usekelo olukhulu olungayenza ukuthi athole amavoti. Ubona kuliqiniso yini? Ubona kungenzakala ngayona le ndlela na?
Hayi, kuyatholakala ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi abafuni ukuthi abantu babanjelwe obafakwe phambili komthethandaba ngendaba enga abangazibelieve ukuthi zileqiniso yini o ezenzakala every day in a daily situation. Siyabona ukuthi lo Tommy Daniels ekhuluma ngendaba zokuthi waba lo Trump ecansini, hayi lokho sithola kuyenzakala every day to the most powerful people. Sakubona labo Tiger Woods labo bani bani, but siyakwazi ukuthi abantu laba abayenza zona lezi zinto zecansi or ama porn workers kaningi bakhuluma iqiniso ngoba into abayifunayo imali. So kathesi esikubonayo lapha ukuthi uStormy Daniels use ngantu asekhulume labantu bemthetho for a long time and the history sakhe ngantu asilokhe si consistent. So I ngantu alayo ukhuluma iqiniso.
Lo ngumnumzana Tim Moringai olandela ezombusazwe obexoxa icingweni lo Chris Gande who is Studio 7. Okwamanje wathi sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Ngosuku lokukhuthaza ukuqathekiswa kwenkululeko yabezindaba ole World Press Freedom Day, umeli weMelika United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield wancoma isibindi lomsebenzi owenziwa zintatheli zindaba emhlabeni wonke jikelele. Ngesikhathi sikhalela intatheli zindaba ezabulawa eGaza, ezinye ezingamakhulu ambalwa zivalelwe entolongweni endaweni ezitshiyeneyo, njalo Ivan Geshkovic eselamalanga angamakhulu manesentolongweni eRussia ilanga leli ayisilo lokuthakazelela kakhulu kule ndingeko yokuthi kuvikelwe intatheli zindaba, kutsho uambasada Thomas Greenfield. Njalo sikhumbuza ukuthi umbuso wentando kaZulu ulethwa ngabezindaba abasebenza bekhululekile. Sethembela kwabezindaba ukuthi baveze imisebenzi yenkohlakalo lamanga kanye lokukhuthaza ingxoxo zokwabelana ulwazi lokuveza sobala ukwephulwa kwamalungelo oluntu, kutsho uambasada Thomas Greenfield. Sethembela kwabezindaba ukuthi badinge iqiniso betshela amazwe omhlaba imbiko okufanele yaziwe kanye lokubona ukuthi abalamandla balandela imithetho. Umsebenzi lo uqakathekile kakhulu namuhla ngesikhathi sikhangelane lendubo ezijiyeneyo endaweni ezijiyeneyo kanye lendubo zempi ukuthula nokuvikelwa emazweni omhlaba. Intatheli zindaba ziqhubekela phambili zibhekane lokuhlukuluza lokwethuselwa, zihlolwa mahlayana njalo ngokungekho emthethweni ngohulumende abagoqela uhulumende bazo, hlaselwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini njalo kulenhlelo zokupha abantu imibiko yamanga, njalo kuzikhathi eziningi ziyahlaselwa kanye lokubotshwa icala lingelokukhuluma iqiniso. Icala lika Ivan Geshkovic ngelokukhupha imibiko ngempi engekho emthethweni yaqala iRussia eUkraine, kutsho uambasada Thomas Greenfield. Ukubapha uIvan kwakusenziwa ngenhloso yokutshengisa amandla, kodwa iqiniso ngelokuthi okwenziwa iKremlin lokhu labanye abanamandla emhlabeni jikelele kuveza ukwesaba okukhulu, ngoba bayazi ukuthi labo ababusa ngodlakela abaphumeleli, njalo uncindezelo lubangela ukuhlamuka njengokwakhulunywa nguDr. Martin Luther King. Ezinye intatheli zindaba ezisentolongweni zigoqela u-Alsu Kumasheva owePrague oyintatheli zindaba yeRussia leMelika osebenza leRadio Free Europe, Radio Liberty. UKumasheva wabotshelwa eKazan, Russia mhlaka 18 Mfumfu nyakenye esetheswa icala lokwehluleka ukubhalisa njengowezindaba okwamanye amazwe. Lo Austin Benedictus, intatheli zindaba yeMelika, eyathunjwa eSyria mhlaka 14 Ncwabakazi ngomnyaka ka-2012. Nsuku zonke iMelika isebenza nzima ukuze ikhulule intatheli zindaba ezibotshelwe ukuqhuba umsebenzi wazo kanye lokumisa udlakela lokuhlaselwa kwazo.
Lapho belilalele udaba oluvesa imbono kahulumende weMelika. Uhlelo Woza Friday kuliviki silomculi kaMaskandi ubutholezwe Nyathi, yena uzibiza njalo ngegama lokuthi Mzilikazi KB. Linsizwa idabuka ePlumtree esigabeni seKwithe eMpandeni, kodwa icula ikwele South Africa lapha iphethe idlaladola entsha. Asizweni ixoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7.
Salbonani, salbonani, alandeli, abamameli, abasakazi balana ekhaya. Ama album engenawo asengu 8 okwamanje. Eyaqala ngayenza ngo-2009 ekaMaskandi, sisazibiza abafana bakaMzilikazi. Then kwaya ngokuya ke sagcina ke sesihlukane ngokomsebenzi nothi ngokuxabana phela. Ngithi abaculi ma bebona sesihlukene bacabanga ukuthi ixabene. Cha, thina sahlukana ngokwendawo.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Abangifunayo nabangidingayo inamba yami ithi 071 077 3383. Ngizacela ukuthi ngiphinde ngu 071 077 3383. Ama-CD atholakala kini, so ma wafuna uyangifonela kumbe uyangiwhatsappa. Ikakhulu laba abaseGoli kuba lula ngoba umuntu angangiwhatsappa angehluleki ukuya kuye, ngoba vele umsebenzi wami yikuhamba.
Yebo ke ngubutholezwe Nyathi, umzilikazi KB phela obesethulela idlalade lakhe elitsha. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje. Siyabe sikhangela ungatholakali kwemali yohlobo lwe-ZIC lomthetho osowethulwe ojezisa abathengisa impahla ezitolo bengekela ukuyamukela. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.